akucacisa bala ukuthi abantu abami ngapi kwezombusazwe iningi labo likhala ngokuthi lanxa liyabe lifundele imisebenzi eminingi bathi bengagqiba izifundo bangayitholi imisebenzi unkosazana Nompilo Dewa umgcinihlalo wabatha kubandla libusayo leZANU PF osundula enkabazwe
esigabeni ku-right nakathi esikawukho umsebenzi sikhuluma nje sihlezi sithi sicela nje imisebenzi into nje esingayenza nathi sihlezi hhayi amabandla kangiwadingi
okay
ngihlezi nje lami khonapho ku-ZANU PF ngibambelele khonapho nanxa nje into yakhona isenzakala nje sikhangele nje lalapho esihlangana khona nje singamayouth singabadala hhayi sikhanya siyinamba eningi kakhulu siyawina amanye amayouth nje ngingawatshela ukuthi kunjani ukuthi sicelacele nje izimali lapho esingazicela khona khonapho ebandleni lethu lathi sizuze ukuphumelela nje ngokunye sithole singakwenza
umnumzana Mike Suku webandla le-MDC Alliance komadinga village elowagweru uthi elezimbabwe selibhidliswe yi-ZANU PF
lilizwe lakithi leli selimimanzonzo lelo belilizwe elihle kakhulu lathi besikhangela ukuthi ngesikhathi ubaba uTsvangirai eqala into zepolitics lez besisithethi silizwe esisalithuthukisa libe lilizwe elihle kakhulu kodwa heyi so far nge-development vele ezimbabwe lapha ngathi vele kakusela ya ngoba sikhangela ukuthi even lama-MPs ethu ama-IMDC ama-councillors ethu ya-IMDC angaba lama-proposals awe-development ayakrashwa so end of the day's time akulanto ephumayo
ibandla leZANU PF lisemkhankasweni ukuhuga abatha emaphandleni ukuthi bangene kulelo bandla umnumzana Lloyd Dube ule minyaka engamathumi amabili lanhlanu yokuzala 25 ngomunye wabasanda kuba lilunga laleli bandla kulo umkhankaso
ayinkona ngene kathesa ngabe ngekho isikhathi sonke hayi lami ngenile ukuthi inxele lami usuwa ngazi ukuzaphuma ngakhuthaza nje ukuthi nxa singathola okunye nje okwenza then okunye singathi okungakwanzi zathi sithole ukuphila njengamayouth koze ayaphe sibe kungela nje osebuyile noyi-part okubesityela so bona bayebaqala ukufika lathi sathini sizozibonela ukuthi bakwenzayo bayenza ngezani
abanye abasakhulayo bathi kukhetho luka-2023 kuzaba lenguquko njalo ibandla eliphikisayo lizanqoba liphathe ilizwe omunye wabo ngumnumzana Adonis Sibanda umkhokheli wezabatha kwe-MDC Alliance esiqintini seGweru District
mina ngu-MDC ekhokhelwa ngubaba uNelson Jamisa into ezenzakala eZimbabwe zinzima kakhulu and zisisa ubuhlungu ngempilo esiyiphile eZimbabwe njengamayouth thina besikhangelele ukuthi njengesithembisa sithengisiwe last election sithengiswe ukuthi kule msebenzi esayithola kuzaba le creation of employment sithole ukuthi kakula sesisesiya ku-second election kungela kufezeka kwemisebenzi eyayithengisiwe so sisebenzi ama-election azayo sikhangelele ukuwina ngendlela esisebenza ngakhona nzima ngakhona labantu phandle sebezibonele and bayakhuluma ukuthi next election labe zanu benje sobasithembisa ukuthi silabo bazasisapota
abanye abasakhulayo bathi kabangeni kwezombusazwe ngoba amabandla akhona akaqondakali njalo akameli izifiso zabo umnumzana John Dlovu wesilobela ule minyaka engamathumi amabili lantathu 23 years yokuzalwa ngomunye wabo
akula party esimelayo njengabantu besindebeleni yazi wonke sebehlulekile ukuthi bamele thina esikubonayo njengesizwe sethu sesindebele ukuthi sifunani abasimeli yonke into yenzelwa khonale phecheya yarar isasa kwami ngilikhangele la maphathi wonke akhona la angiliboni ngenxa yokuthi akula muntu obuye sithi umndebele oyiyouth sizamyenzelana
iningi labatsha lijalilayo intshunguntshu yokuvota kukhethwa eZimbabwe ngoba amabandla akhona akalasikhathi labasakhulayo abanye njalo bathi kulobandlululo olukhulu ikakhulu ekuncintisaneni ukuthi labo bathole izikhundla zaphezulu kulawo mabandla ikakhulu kwabasakhulayo besifazana bathi kuba lokulwisana kubangwa lezo zikhundla okugcina kubangela ukuba bengakhwabithi ukuphatheka kumabandla ezombusazwe njalo bengazihluphi ukungena babe ngamalunga kumbe bavote ngimele istudio 7 esilobela igabaramu ezra chisa sibanda.